indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 31 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ibizwa ngabantu abangafuna ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo, and okwesibili kasize siwakhame because ngeqiniso kasilayo imali yokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasinamali yokuphuma ezindimi semsebenzini, futhi layo asilayo imali yokuthi sibe sihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Odokotela abasanda kuphutsha izifundo bembe phansi besithi abasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende.
Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzela kantanti i-debt yakhe. So ngezindlela i-punishment yangibona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fixed, ngoba ku-fixed engabhadali imali yakhe ngenyanga usebhadile, then abama-prepaid babazaba ne-problem.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezisa abawachaphazayo. Ukuhlangana kwamalunga edale lePhalamende leSenate eVictoria Falls behlaziya ngoluhlu lwendleko kahulumende ibudget ezayo kusolwa ngabaningi besithi kuchaphaza imali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasanda kuphutsha izifundo abehlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bembe phansi besithi abasoze bavume ukuthoniswa ngabahlangothi lweZimbabwe Health Services Board olubabhalele lubazisa ukuba kumele bazochasisa inyathelo labo lokuqhubeka bengayi emsebenzini okunyanga phose ezintathu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela laba bathi uhlangothi lukahulumende olwe Health Services Board alulalungelo lokubathonisisa njengoba lungasebenzi ngendlela. Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ZADA uDr. Mthabisi Bebe ulandisa phezu kwesinqumo sokwala ukuyathonisiswa ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Asoze sihambe because one, ibizwa ngu-employers, ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo, and okwesibili kasize siwakhame because ngeqiniso kasilayo imali yokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasinamali yokuphuma ezindimi semsebenzini, futhi layo asilayo imali yokuthi sibe sihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Lesi sinqumo uDr. Bebe uthi sithethwe ngemva kokunanzelela ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa inkinga abakhala ngazo ekhetha ukubethusela.
Kulida wethu wapho ngupho ngudisappear wa-abdata. Kata mu-abdata khonapha bamnyalela ukuthi elashwa waphuma nzima. Bakuqeda khonapha basihambise ecourt, even though bekwazi ukuthi thina senza izinto zonke ezifunakala umthetho futhi singena ku-strike, but basihambise ecourt. Basebeya lama-disciplinary hearing yabo nalawa court, so thina sesikujayelela lokhu kwethusela.
Uthi bazoqhubeka bengayi emsebenzini zize zilungiswe inkinga abakhala ngazo.
As long as nxa lunga-adresanga ukuhlupheka kwethu esikukhangelayo ngamalanga amalanga empilweni, kasoze sihambe emsebenzini.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwe-Health Services Board uDr. Paulinos Skhosana uthi kulilungelo labo ukuthatha inyathelo lokuqhuba leyo mihlangano.
First, they don't respect the rule of law.
Zede ngaba uhloniphi umthetho laba bantu. Kabazange basihloniphe lesinqumo somthethwandaba we-Labour Court. Asazi ukuthi basani. Imithethwandaba na lapho ikhangela udaba lwabo. Siyazi ukuba kabasoze bawulandele umthetho. Kodwa thina akusihluphi lokho. Sizoqhubeka phambili ngokubazisa ukuthi bezokuma phambi kwedali lethu. Bathonise ukuthi basho ukuba bahloseni njalo kuyini abangakho.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Japhet Moyo, uthi lanxa umthetho obavumela abe-Health Services Board ukuthonisisa izisebenzi zayo akaboni kulungisisa uhlupho olukhona.
Okuqakathileyo ukuthi nxa usuyitholile ke ingaba i-judgment ngoyifunayo uza kwenzani ngayo. Okwenzakalayo nje okwamanje ukuthi loba ungathi ubaxotshile kumbe bakhona babuyile bazozidefenda kumbe ukuthi ubaxotsha bengekho akuncedi ngalutho ngoba phela asoza ke ubaphakamise lapha abakhona ezindaweni zabo ezitshiyeneyo.
Inyathelo eselithathwa ngabe Health Services Board umwe uthi yisibonelo sokuba sebeswele ababacebisayo ukuba baphathe njani udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Sethu uza kunika ke ilungelo lonke njenge-employer ukuthi nxa umazisile umuntu ukuthi kabuye ku-disciplinary hearing engabuyanga kufanele uthathe iqhinga olukwanisayo. Ubususenzani ngemva kwalokho? Nango phela kabuyanga lowo muntu uzambopha yini umhambise ejele ukuthi kabuyanga emsebenzini? Usuza wathola ngapha abanye osuzathi laba sengibaxotshile sengiyathola ligudu eyinye ngiyifake ezibhedlela.
Lokhu kuza ngemva kokuba uZulu esole inyathelo likahulumende lokuqhuba umkhosi wokufola kukhankaselwa ukwesulwa kwezijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zezanu PF. Iningi lazo elikuhulumende esithi imali eyasetshenziswayo ngabe yanikwa odokotela lokuthenga okokusebenzisa ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abakumsebenzi wezempilakahle abagoqela odokotela bahlangane labanye babo abavela kweLebhilitane lamhlanje behlaziya inhlupho ezibhekane lelizwe eziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-cancer. Okuvele sobala ukuthi abantu abaningi beza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane lo usunzima ukulwisana lawo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Emhlanganweni wanamhlanje owenzelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospital kuvunyelenwe ukuqinisa inhlelo zokulimukisa abantu ngalomkhuhlane. Obekhokhela iqula elivela eBritain umnumzana Richard Ransberry ongumgcinisihlalo we-International Forum Association of Breast Surgery uthi bakhangelele ukufundisa kabanzi abezempilakahle bakuleli ukunanzelela imvukuzane yebele kusesemasinya.
Sihlanganele ingcitshi zempilakahle ukuze zisise ukuthi kungani omama bakuleli besiza ukuzohlolwa. Isikhathi sihambile, sizathanda ukufundisa abempilakahle abakoBulawayo leZimbabwe konke jikelele ukungezelela imfundo yokunanzelela masinya umkhuhlane lo. Labo bazabuya bafundise abanye ngapha, njalo i-UBH izakhokhela lokhu.
UDokotela Crispin Tonto osebenzela esibhedlela sempilo uthi uhlupho olukhulu yikuba abantu bayaphuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa.
We have quite a lot of delay presentation, so we wanted to see on this.
Silokuphuza okuningi okuvela ekubuyeni kwezigulane ukuthi zelatshwe. Ngakho kulokhu kumhlangano lo sikhangelele ukubona ukuthi singenza njani ukuze sivikele lokhu.
When they come to the hospital is always too late.
Omunye wabongi unkosikazi Nobuhle Ncube uthi omama balakho ukuzihlola ngasemakhaya ukuze bathole usizo umkhuhlane ungakabi lolaka.
Bathole ukwelatshwa kulesikhathi, bathole njalo lokutshengisa ukuthi bazihlole njani beyikhaya, ngoba lo mkhuhlane lula ungazihlola uyekhaya ukuze usizo lefulu esekusebabili lakho kade liyo uyakusuza ukwazi ukuthi uhambe masinyane.
Unkosikazi Phamitsa ayithaka ufakaza ngempilo yakhe ukuba yena ungomunye walabo abasinda ngemva kokuhlaselwa yimvukuzane yebele.
Ngathi ngizibonile vele usengiphilwa kungaselalutho kungaselatheni, but through ama-doctors bangincedisa sibili ngaku-accepta even imuli yangikhaya ngaku-accepta. So ngifuna ukukhuthaza abantu bangumama, abantu bangubaba, abantwana benkanga encane, because i-cancer is not a death sentence. Mina ngiyaphila, bakhona abanye abaphilayo.
Emhlanganweni wanamhlanje kuvele ukuba iningi labantu likhanya lingelalwazi olugcweleyo ngalomkhuhlane. Abanye becabanga ukuba uhlasela omama kuphela abaleminyaka ethile yokuzalwa. Injongo yomhlangano lo bekuyikuhlaziya izizathu ezenza ukuba uZulu esabele khatshana ukuyahlolwa kusesemasinya kanye lokuba kungenziwani ukuze abantu babe lolwazi olujulileyo lokulimuka lomkhuhlane ukuze lingaze labuya esibhedlela umkhuhlane usungasalwiseki ngoba imvukuzane yevele iselapheka uma umuntu edinge usizo lokwelatshwa kuseselesikhathi. Imele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezise abawachaphazayo ngokuthenga adlula i-1200 watts. Lokhu kubikwa kuvezwe isiphathamandla sezesa umnumzana Fulad Gwasira oqhubeke wathi abanini bamafektali babhadala ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi inkampani le yenelise ukusebenza. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu makhaza, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okukhulunywe ngumnumzana uGwasira kusuka kubeka abantu bonke beZimbabwe babe ku 200 units ngoba nxa sesikhangana ukuthi 200 units yesingathi affordable ngenxa yokuthi umuntu yabe uyabhadala $156 nje $156 kodwa sibe besinanzela ukuthi yona leyo i 200 units ayisiyo engenelisa imuli. Zikhona imuli ezinkulu ezisebenzisa 400 units and i 400 units nxa sisiyisebenzisa usukhangela ukuthi usebenzise imali engaka $978,980 okuyimali abantu beZimbabwe abangelayo yona le. Ngabe bona bafake ezinye iy'ndlela zokuthi abantu bakhonze amagedi kulokuthi kuthiwe khona ngathengi first 200 units leyana then next 200 units osuyithenga mbe next other units osowathenga abe sedula. For instance kathesi ngingathenga namhlanje amagedi angampela namhlanje ngomhla 31 so kuzelenize ngime kuze kube kusasa ngoba kuthosa yinyanga entsha khona khona ngibonana nto ayikuhlukuluza abantu ngenxa yokuthi umuntu kumele ukuthi igedi ngaphela enelise ukuthi azithengele igedi akayikhona ukuthi usumele ukuthi sendithenge kabili ngenyanga ngoba ngohlelo lwabo abalufakileyo kumele uqala ukuthenga ungathenga ka-1 beka 2 ungazothenga kwesi-3 laphana usuthi uyabhadala ama-$3 something per unit. So kube sisiba lalaba abama-fixed charges. Ama-fixed charges kathesi i-7.5 meters yani isebenzisa $42 ngenyanga then i-15 msiliyana isebenzisa $78. Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzisela kantanga i-gesi yakhe. So ngezinye indlela i-punishment yangikhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fixed ngoba ku-fixed ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadele then abama-prepaid babazaba ne-problem.
Kodwa bona abantu bayenelisa yini ukubhadala lezi ndleko?
Ngawuzasebenzisa vele imali engange-900 ukuthi uthenga amagesi uyakuvele uhola malini njalo uyasala emalini. Even yona i-200 naleyo i-200 wathi iyakudlela almost $200 bangaka abantu abahola more than $500 eZimbabwe. Because ngasikhangela i-pay yabantu kumele sicabange ukuthi ukhona umuntu omunye osebenze emakhitshini omunye osebenzele ezindlini zabantu anje ukhona umuntu othengisa emsikeni omunye ukuthi laye ayagcina imali yakhe ukhona umuntu ozisebenzayo yena ungasoze abe le mali ukuthi ngenyanga uyabe wathi ngizathola 2000 ngizathola 1000 3000 so yena lowo muntu uzathenga njani anto wonke umuntu wane ngathengisa emsikeni engathole $10 bekulula kuqala ngoba ehamba ethenga amagedi endlini yakhe bekungabi mnyama kodwa kathesi okumele aze ayibuthelele imali yakhe leyani ikwani ukuthi athenge 200 units ngoba ngabe lokhu ethenga amagedi lana $10 kathesi minimum yokuthenga i-$50 so sokumele abuthele ukuthi abe le $50 $100 imali kuzayithetha ngaphi imali yona ke njalo ngaba le $20 ngayithenga. So sokumela kuthele ngathenga $50 this time, athenga ngi $50 ngedimeni uvikezayo. Bese siyathenga ukuthi yanenye iviki lana ngali futhi ukuthi inyanga lokho ngaphela usethengeka 3 ama charges asemtshaya phapa. So kumele ukuthi asengena usengena kubani? Usengena ku bracket lane ye $3 something.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane lo sixoxa ngesifo semvukuzane ngosuku kugqitshwa umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana phakathi kwabantu bakwele Lebanon abatshengisela besola umbuso okhona elizweni labezomvikela kuqhubekele phambili lamhlanje. Inhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch yethule umbiko othi amasosha akwele Afghanistan adale amacala okubulala abantu mahlayana abangahlomanga lokuba hlukumeza abanye bathunjwa banyamalala. Amalunga edalele ePhalamende kunye lawe Senate athe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lapho kukhulunywa ngoluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi eyomnyaka ozayo. Amalunga amadale womabili la angamakhulu phose amathathu i-300 azahlala emahoteleni aphezulu abiza imali eningi kakhulu. Lokhu sokudanisa abanye abathi ngalesi sikhathi sobunzima elizweni lokhu yikuchaphaza imali ikakhulu okwenziwa ngamalunga ebandla le-MDC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana ibekezela madumafuzayo endawonye lelunga lebandla leMDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Ama-arms ka-state amathathu kule executive okhokhelwa umnangagwa, kube le-judiciary yabomalawa, bese kusiba le-legislature ekamdenda. Yikho-ke thina-ke njengebandla le-MDC sithi thina umnangagwa kasimrecognize, kasimboni njengomongameli welizwe ngoba watshontsha ukhetho. Yikho-ke nxa evakathele iphalamende lapho kulamalunga ethu khona okuyindawo yabo khona basukuma baphume bemtshengisela ukuthi hayi vele kabamhloniphi kuba khona kwakhe ngoba wangena ngokuqilibezela. Kuthiyene-ke umhlangano oseVictoria Falls yi-budget consultative meeting evele kuyi-core business yawo ama-MPs. Ikholizathola ukuthi ama-MPs ke ahamba-ke kulowo mhlangano. Kuthiyene kulokuthi nxa umgabe buye wazovakashela iphalamende ngesithi uzonika-ke i-speech, thina simtshelile njalo ekwazi ukuthi akasomongameli welizwe-ke wangena-ke ngokuqilibezela. So kulo mehluko-ke phakathi kwezinto zonalezo ezimbili. Umhlangano ephathelane lephalamende siyayenza yonke ngoba kabe kuyimandethi yamalunga ephalamende ukuthi akwenze khona lokho.
Umnumzana Fuzwayo uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba Ndlovu, kodwa-ke siyazi ukubana indawo enjengefolos ithiwa ngesilungu i-resort lapho okujatshulwa khona. Kanti ngokubona kwakho kungani bengayenzeli umhlangano yabo endaweni ezinjengeHarare kumbe koBulawayo?
Ayikhona kutho ukuthi generally Harare kumbe koBulawayo indawo igcwele ephalamenti, ama-committee room akhona lephalamenti iyakwana nxa bekhona bonke ukuthi behlala phansi bediscusse within the building. Kungaba nzima bahamba lapha nesaxoshela khona umgabe e-HICC indawo ikhona. Njengoba usitsho bhuti kuyakhanya ukuthi I think bafuna nje ukuthi beke bezinike isikhathi sokuthi beke betsha umoya bezithokozise but ngapha sikhala ngama expenses. Ngibuye futhi ngikhonole ukuthi uyatsho ubhuti uDlovu ukuthi umnangagwa kabamnaki njenge-MTC okuyi-position ehlaba le mvumo yokuyithatha but my problem enginayo nxa kuyiwa efolo suke discussa i-pre-budget uthula sekukhulume straight ukuthi i-budget yakhe uyenza along the lines zama-wishes kamnangagwa along the lines ze-bena leyana i-speech ayidelivayo ye-state of the nation abayiyalayo. So we are contradicting. Manje pho bahambe nxa uvele kusaliwa konke okusuka kuye akuvele kwaliwe across ongakuthi vele kucineni silanda indaba yokuthi abavele baphume bona vele completely in opposition ye-MTC siphume completely ephalamenti ithiyane leparlament ngoba kusizi ukuthi kuningi okukhontrolwa nguyinakakho eparlament but ngapha at the same time enganawo kuyasibisela emuva thina nxa sikhangeni so ngani kuthiwa yikungani siyadlala kumnandi nxa kumnandi kwenye isayidi kungabi mnandi futhi mbayimbaya hhayi akuhambi kuhla kutshengisa ilizwe iposition eyiyo kanye efunakala ngabantu.
Nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini wena ngalokho?
Ye ukuthi yena umnewethu ufuza kumele kunanzelele ukuthi kuthi yena umnangagwa ukontrola kwi-executive i-government uhulumende then thina amalunga ethu ephalamende kawakho kuhulumende aku-legislature ephalamende ikho business yabo njengoba ngitshilwa ngaphambilini ikwenza umthetho ikuscrutinize i-budget yena leyo evela ke kuminister of finance bayisole lapha bayisola khona ukuthi lungise bayidebhete bakhangele baso lama-proposal indingeko ukuthi kambe imali kungamele isipendwe ngendlela yenzayo nxa bengaphuma khona aphana kambe ngisokusitsho-ke ukuthi-ke sesibulele i-democracy sesibulele enye i-amu ye-state kutho ukuthi-ke uye-executive omthuli labo mnankagwa babe sebesenza ibhajethi basuke labo bayi-implement ingazange idibhethwe ingazange ikhangelwe iqondiswe lapha lalaphayana so kuyabe kunzima akwehlukaniseni sivumeni ukuthi ku-legislator ama-MPs ama-MPs bakhona yikho azangena yena leyo mhlanga lazaziswa khona neparlamente sisukuma kuphela kungabuya-ke i-stranger esengumnankagwa eparlamente yikho kama-MPs esasukuma khona hayi loku ayisuke omunye wena kodwa-ke ngayehambe kucabinethi yakhe bayamsukumela bamthabele ngoba yikho akhokhela khona bakholelwa ukuthi usesikhundleni ngendlela eqondileyo ngoba nguye aba-aphoyintayo ucabinet ikanti iphalamende akuaphoyinti umnankagwa kukhetha abantwana bezimbabwe ukuthi bafisa ukumelwa ngubani kudale lephalamende yikho-ke kulo mehluko sizahlala siqhubeka sihamba ephalamende sisenza inhlelo zonke zephalamende kodwa-ke umnankagwa nguye sithi kasimfuni ukuthi abuye azovakathela idale lephalamende angabuya amalunga ethu ephalamende asukumamthiye asale i-stranger yedwa khona lapho
hayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwana
ya ngigqiba kodwa ngiyamuzwa okumele sikuvumelane kuqala especially i-opposition kumele sivume ukuthi nxa kuliwa lo mnankagwa kuliwa lo mnankagwa umuntu sizayizini siteke sayeza kumgaba esaxothana lo mgaba umuntu sathiya i-system umnankagwa yi-system ukuthi ungenile ephalamenti umbe kangenanga kodwa i-system yakhe iye-run iparlamenti awenziwanga lutho olutshintshayo so i-budget yena le ibuya nge-system kamnankagwa ngama-policies akhe so lakho kakuvele kulahlwe kuyilayini njengaye ngxayelahle
lo ngumnumzana abekezela maduma afuzwayo olwela ilungelo likazulu bexoxa endawonye lelunga lebandla le-MTC umnumzana Edwin Dlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Le Studio 7 sisakaza seWashington DC. Iqembu lomdlalo othakazelelwa ngabaningi ngapha kwele Melika owe-baseball eleWashington Nationals izolo kusihlwa liphakamise isicoco seWorld Series kulandela ukunqoba kwalo eleHouston Astros. Iqembu leli elikhangelelwe ukuthi lizaxotsha umqeqeshi walo uDave Martinez ekuqaleni komnyaka kulandela ukudlala okungaqedakaliyo lokulahlekelwa ngumdlali omkhulu uBryce Harper lonyaka lenze izimanga eHouston. Lanqoba emdlalweni yokuqala iHouston ngeviki ephelileyo 2-0 lanqotshwa emagumeni alo eWashington DC 3-0 lingakabuyeli izolo eHouston. emidlalweni emibili ebisele liqhubhe ele Houston okuba qede amandla laqolotsha lazela phakamisa isicoco seWorld Series. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo Dan Moyo othanda umdlalo lo owebaseball yena edabuka eZimbabwe.
Hayi, yazi into enhle kakhulu ukuthi iWashington Nationals iwine i-championship ye-baseball after iminyaka eminingi bezama besihluleka. The last time abawina ngakhona ngoku-1924 besase ngama-senators. So kuyajabulisa kakhulu idorobho lase-Washington lonke nje namhlanje, even nasemsebenzini lapha sibona abaningi bagqoke amajesi awe-Washington Nationals, kusho ukuthi hayi kuyacelebrate impela. Kukhombisa kwabanye abantu bakubona ukuthi hhayi esengathi ibhadi leli ade belabo isikhathi sonke lesi kumangalise kakhulu ukuthi bayiwine nge-Halloween. Yikho kujabulisa kakhulu khona lokhu. Namhlanje abantwana think noma besiya kuthi-court fitting bazothola ukuthi hayi izithu ziyabe ziziningi kakhulu ngoba injabulo inkulu.
Ye, singathi-ke nxa bejabula kangaka benzani abanye nxa ukhuluma labo khonapho lapho khona?
Hayi hayi, wonke umuntu nje kuyabonisa ukuthi hayi ujabulile ngempela ngoba sekuyisikhathi eside. Ngathi nje vele yona ngokwayo kuyi-Nationals ingakazi iwini i-championship, njengoba ngisho last time abayiwina ngayo ngo-1924 babe ngama-Nationals ngaleso sikhathi, babe sasengama-Senators. So yinto emangalisayo kakhulu, ngibona abaningi bagqoka amajesi abo awe-Washington Nationals baziqhenya kakhulu ngendlela i-Washington iwine ngakhona.
Ngizwa kuthiwa la uyayithanda i-baseball, ne?
Hayi, ngiyayithanda lami nokuthola amatikiti sometimes ngiyehambe ngiyobukela lapha e-stadium. So yigame nami esengayifundayo ngokuhlala kwami lapha isikhathi esengisihlalile.
Hello-ke ngu-Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Kusenjalo, uJoseph Njanji usethulela impumela imidlalo eyeviki lesimatshumi mabili lathoba minwe mbili edlalwe esigabeni seCasalaga Premier Soccer League lamhlanje emini.
Iqembu le-Highlanders linqobele yada nge-3-1 emdlalweni weviki lama-22 yelesigaba seCasalaga Premier Soccer League, okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo elilayo yaya kuma-31. Ngokunqoba lokhu, iqembu le-Highlanders likhuphuke engalaneni yemiklomelo lahlala endaweni yesithupha. Abahlohlele iqembu le-Highlanders uMbongi Ndlovu, Godfrey Makaruse kanye noTinashe Makanda, njalo wonke amagoli eqembu le-Highlanders angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ohlohlele iqembu le-yada igoli elo kipa inshoni umgali uRalph Matema, yena okwadlalela iqembu le-Highlanders eminyakeni edlileyo. Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uAndrew Peter De Jong uthe uyathokoza kakhulu ngempumela yomdlalo wanamhla.
Ngiyathokoza ngempumela yemidlalo wanamhla, njalo sesikhangele umdlalo olandelayo. Okungikhathazayo ukuba thina okumele sihambe umango omude siya esikodleni yithi esidlale ngolwesine, ikanti iqembu le-Dynamos lona lidlale ngolwesithathu, okutsho ukuba balesikhathi eside esokuphumula.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela esikolweni iHarare kuyadlala le-Dynamos ngempela viki yezayo. Komunye umdlalo weCasalaga Premier Soccer League odlalwe namhla, iqembu le-Black Rhinos linqobele iTelone nge-2-1. Limpumela itshe iqembu le-Rhinos lihlezi endaweni yesihlanu le miklomelo yangama-22. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Umpalumpalu fele umntaka mali
hayi isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Odokotela abasanda phutsha izifundo bembe phansi besithi kabasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende. Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abasebenzisa amandla la kuhle, kodwa ijezise abawachaphazayo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gando.
Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.